Kuliqiniso ukuthi bakhona ababuyiselwa eZimbabwe. Baphakathi kwamashumi amathathu lamashumi amane. Okwakathesi labo akumele babuyisele sebetsheliwe kudala ukuthi bakumele bahambe. Njalo iflight yangkhona ikhangelele ukusuka namuhla Wednesday 25 August 2021. Ngingathi nje vele sokuyikho sokumele bahambe abantu laba. Into esiyenzayo thina sizama ukulwela ililungelo labantu laba akumele bahanjiswe eZimbabwe, ngoba sithi khona vele abantu laba ngabantu abagwetshwa lapha, bangena emajele baphuma. So akusamelanga vele baphanishwe okwesivili. Siyabadingela amagqwetha. Sizama ukukhuluma le parliamente yaseBritain, siyademonstrator nasingeni embassy eZimbabwe in London, laseparliamente e-UK, siyenza ama-petitions, siyayenza ama-demonstrations kuma-reporting centers lakuma-detention centers. Njalo sinceda laba abaku-detention ngokubanika amacebo, ama-ideas, lokubanceda lezi mali zamafoni lani, lokubanceda ngokuba sisiba ngama-links phakathi kwabo lezi hlobo zabo eziphandle. Siyenze okuningi vele, sizama ukubanceda laba abantu ukuthi bangahamba.
Liyakhulumisana yini lo hulumende weZimbabwe kumbe ezinye inhlanganiso yeZimbabwe ukunanzelela ukuthi bafika kuhle yini? Njalo labana abahamba kuqala liyake likhulumisane labo ukuze ukuthi banjani, kukanti labo abanye abazalandela ke?
Iye, laba abahamba kuqala siyakhulumisana nabanye bangukhona, kodwa abanye kunzima ukuthi sibabambe ngoba abanye bayesaba vele ukuthi babonakale bekhuluma lathi, ngoba thina saziwa singabantu abaxotoza uhulumende. Kodwa labo esikhuluma labo bathi bona basebunzimeni. Abanye abangukona vele sebengabantu asebelala emastridini, abalandawo zokuhlala, yilo iningi langikhona basebunzimeni. Ngoba singakhangela abanye bangukona ngabantu vele abasuka eZimbabwe esesebancane, okokuthi abala bantu ababaziyo eZimbabwe, abalala ukuthi bangaqalisela ngapi. Kodwa ma sikhangela ukuthi babanjwa njani nguhulumende weZimbabwe, asisatholi isikhalazo esokuthi khona kumbe babanjwe kubi kumbe njani njani. Kodwa abakhala ngako yimpilo enzima, abala ukuthi bazaqalisela ngapi. Kodwa ukukhuluma nabo siyakhuluma nabo, njalo thina silabantu abaseZimbabwe, silamahofisi eZimbabwe thina. So siyazama ukubalinka labantu bethu abaseZimbabwe ukuthi singabona ukuthi singabanceda njani. Kodwa njengehlanganiso thina ngokwethu asila mali, kodwa sinako ukuthi sibatshele ukuthi bayebona ozibani makungamagqwetha kumbe ozibani makuyizinto ezihambelana ngezibhedlela lani. Siyabayenza okuthiwa ngesiNgisi signposting them.